sonke siyazi ukuthi sisekelo sethu sebandla le-NDC ekhokhelwa ngubaba uChamisa sicacile ukuthi udaba ngabasekeli bakhe kukhethwa njani. Sonke siyazi ukuthi udaba lonto lake lwahlupha ebandleni lethu lapha umuyi ubaba omukenzangirayini akhetha khona ubaba uChamisa nobaba uMzuri ukuthi babe ngama-vice president. Kwaba lokungazwanani, abantu bagijima baye emakoti. Ikoti yafika yavuma ukuthi okwenziwe ngubaba uTsvangirai kusemthethweni, ngenjalo kukhona kusisekelo sethu. So ubaba uKomichi uphumile sazisa uZulu ukuthi upresident ebandla lethu lelungelo lokuthi akhethe abantu abazabelela ukusekela. So laba abakhankasayo angazi ukuthi bakhankasani ngoba kasi siso sihlale sokuthi kuzamele kuhanjwe kukhethwe.
Manje usayazisile yini umongameli uMnumzana Chamisa ukuthi uzakhetha nini njengoba sibona ubana ukhetho luseduzane ukuthi abe labasekeli bakhe?
Sonke siyazi ukuthi akusukuzatshwala lapho i-misunderstanding committee yethu ihlale phansi iyaxotsha omakhophe uBhebhe loKuthu ngokwephula isisekelo imilayo yebandla. Njalo sonke siyazi ukuthi esuka khonapho i-national council sangena ku-Easter lapho kumele abantu baphumule. Samahofisini avaliwe. Ngethemba lami ukuthi ngolwesibili kuvulwa emahofisini uzakhalisa ukuthi balungise okwenzela ukuthi baseve lelo daba.
Siyabona ukubana umongameli webandla uzabe ekhona khona ngapho koBulawayo ngeviki ezayo ngoMgqibelo. Amalungiselelo akhona ahamba njani?
Hayi, siyalungiselela sibili. Sikhuluma kunjenje lamathimu ethu akuground ahambe sazisa uZulu ngerali yabi khona ngesathade yena le esayivula e-White City Stadium. Njalo njenge-provincial chairperson wethu ubaba uBhanda usebize ama-structures wonke awebandla labameli bephalamende nama-councillors ngolwesibili ukuthi sihlanganise amakhanda sibone ukuthi sikufeza njani levali ukuthi ibe le mpumela enhle.
Amapholisa azisiwe yini?
Hayi, amapholisa azisiwe. Njalo abanye bethu abe-alliance labo futhi babekhona kulo mhlangano ngolwesibili. Amapholisa siwazisile ngoba sinikeza ukuhlana e-White City singabazisa.